Amafundi abaphuma kuzigaba ezilitshumi zakweleZimbabwe bathe gwaqa enkundleni yeWalcity yasedolobheni lakoBulawayo lapho kulomncintiswano wokugijima. Lo mncintiswano uhlanganisela abafundi bezikole zeprimary kanye nabezikole zesecondary school. Lokhu ngokokuqala ukuba umncintiswano lo uhlanganisele izikole zemfundo yeprimary leyesecondary njalo uphethe isikhundla sikamqondisi wezemfundo edolobheni lakoBulawayo unkosikazi Olika Fikele Pikaira. Ukhuthaze abadlali ukuba bencintise beqinile ukuze bethole ithuba lokumela ilizwe kumncintiswano etshiyeneyo.
Ngithanda ukukhuthaza abadlali ukuba basebenzise amandla abo wonke ukuze baphume benqobile bese bebalelwa kulabo abadlali abazamela ilizwe emidlalweni efana neyokhosasa.
Imidlalo ye-Confederation of School Sports Association in Southern Africa ikhosasa ngamafitshane lonyaka ezaqhutshelwa elizweni laseBotswana. Njalo abadlali abazaqhuba kuhle kwimidlalo le eqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo yibo abazakuyamela ilizwe leZimbabwe kuleyo midlalo. Le midlalo iqala ngolwesibili njalo ezafika emaphethelweni ngolwesihlanu izasetshenziswa njalo ukukhetha abadlali abaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili abazakuyamela ilizwe emidlalweni ye-Under 20 World Championships ezaqhutshelwa elizweni laseFinland. Ngimele isitudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.